Ikhombo lengezi platinum leli FC platinum imali emikromiliyoni amachumi amathathu lathoba munembili ngalinye ngemva kwemidlalo elithumi lanhlanu. Omabili lawa maqembu asenqobe kumidlalo elithumi lambili aba ngutshikilobhanqa kumidlalo emibili yanqotshwa kumdlalo owodwa, kodwa iqembu lengezi lihlezi phezulu ngoba lona lihlohle kanenye kuleli FC platinum. Okunye okufanayo yikuba lawa maqembu kumdlalo owodwa anqotshe kuwo athawela iqembu lebulawayo Chiefs lona elijayele ngezi nye-1 kanya ngesonto, ikanti ngenyanga kaMabasa linqobele FC Platinum nge-2 kanya. Ekhuluma le ntathe lezindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo, umqeqethi weqembu lengezi uTondera Indiraya ukhale ngendlela uNompembe uHadle Ndazi abambe ngawo lo mdlalo.
So many things which happened which obviously I'm not happy about as a coach.
Kuningi okwenzakale emdlalweni okungangithokozisanga. Yebo, siyavuma ukuba uNompembe laye ngumuntu olakho ukwenza amaphutha, kodwa nxa engenza amaphutha amathathu alakho ukuguqula isimo somdlalo kusuka kube lobunzima, ikakhulu emdlalweni onjengalowo lapho ebesikhangelele ukwala silokhu sikhokhela ngemiklomelo emithathu.
Undira ukhale ngokuthi iqembu lakhe lincitshe umbekwa, kodwa iqembu le-Chiefs lawuphiwa. Kwathi phezu kwalokho iqembu lengezi liqede umdlalo selisilela ngabadlali ababili abatshengiswe ikhasi lombala obomvu ngehlandla lesibili lomdlalo. Kusenjalo iqembu le-Highlanders liyaleli lokhu lisendaweni yesithathu engalaneni ngemva kokutshaya eleHarare City ngomgqibelo, lakhuphula inani lalo lemiklomelo lakumajumi amabili lathoba munemunye. Iqembu le-Triangle yilo eselihlezi endaweni yesine ngemva kokutshaya le-Dynamos nge-3 kanya, njalo lilemiklomelo ngamajumi amabili lesithupha. Ngaphansi kwengalane iqembu elijeke amanye amaqembu eleMutare City selilingana ngemiklomelo leqembu elihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane elebulawayo City omabili elemiklomelo elithumi lanye ngemva kokuba eleMutare litshaye leCape United nge-2-1, kwathi elebulawayo City lehluleke ukuvikela amagoli amathathu umdlalo waphela selingutshikilobhanqa 3-3 leqembu le-Adam. Amanye amaqembu asendaweni ezine ezisemsileni wengalane ngabalisa eleShapane Mine elemiklomelo elithumi lambili, njalo elibhaqabulwe nge-4 kanya ngele-FC Platinum, kanye leleChapungu elemiklomelo elithumi lantathu njalo elinqotshwe ngeleZPC Kariba nge-3-2. Kusenjalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu lona eliselizweni le-South Africa ukuyaphatheka komncintiswano we-COSAFA lidlulele kusigaba se-semifinal ngemva kokunqoba eleBotswana nge-4-1 ngemva kokutshaya kwembekwa emdlalweni we-quarter final odlalwe ngesonto. NgoLwesithathu iqembu leZimbabwe lizadibana leqembu leLesotho lona elinqobe leSwaziland nge-1 kanya, kuthi komunye umdlalo we-semifinal iqembu leZambia lizadlala leMadagascar. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.